So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani lukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 mhlazi ku 7 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru. Icele le MDCT lisungula umkhankaso wokuthaya amabhodo.
Lo umkhankaso wokuthi omama bazabethaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu besigaba seMandebeleni bengabhaliseli ukuvota ngobuningi?
Abantu beMandebeleni bakhathele, abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo.
Iqembu leSenegal liphakamise inkezo yomdlalo wenguphu we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Polisa abikwa ecithe ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Ababone kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi amapholisa azame ukubopha unobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Amos Chibaya, kodwa intsha yebandla yavimba amapholisa. UChibaya nguye njalo ozancintisa kusigaba seMkhoba edinga ukuba lilunga ledale lephalamende. Ekuqokozeleni okwenzakeleyo kubikwa amapholisa edobhe amalunga ebandla leli ambalwa ayovalelwa esitokisini. UChibaya utshele iStudio 7 ukuthi bebebhodabhoda besezimoteni zabo ezingamashumi ayisikhombisa. Amapholisa ahlome ngemibhobho abasukela ababopha. UChibaya uthi kubotshwe abatshayeli bezimota abangamashumi lasithupha. Akwaziwa ukuthi betheswa cala bani, kodwa uChibaya uthi amagqwetha abo azayakhulumisana lamapholisa namuhla ekuseni. Kodwa isimanga yokuthi amanye amabandla afana MDCT kunye lezanu PF ayakhankasa kungela obotshwayo. Imizamo yokukhulumisana namapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota.
Lokhu bebalutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota, ikakhulu ezigabeni zeMandebele. Lokhu kukhangalelwe ukuthi kuzanciphisa izigaba zalumango eza bameli bedalele parlamente. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi kubhalise abantu abalutshwana kakhulu abahlala ezigabeni zeMandebeleni.
Okwakuqala mnumzana, ukuthi abantu beMandebeleni bakhathele, abantu beMandebeleni bavotile kusukela ngo-1980 ayizange ifike intuthuko kubo. Abantu beMandebeleni bathe ngabo 2000 bonke bahamba ngobuningi babo bavotela i-opposition. I-opposition manje yiyo ebanyampise inhliziyo kakhulu, ngoba abantu laba kade bekhangelela ukuthi khona njengobana sesilama MP angasiwezana kusho ukuthi intuthuko singazobuye. Manje intuthuko kayizange ibuye. Abantu beMandebeleni inhliziyo zabo zinyampile kakhulu ngalokho okwenziwa ngama-political parties. Ama-political parties abuya labantu babo abafika bona bababeke phakathi kwabantu bathi bona basekelalo. Umuntu ongasuye wendawo yona leyo, lokhu kunyampisa kakhulu izinhliziyo zabantu. Sokusenza ukuthi khona abantu bakithi, abantu beMandebeleni bangasayi lokuyabhalisa, ngoba bethi bona nxa besiyabhalisa vele khona kubancedani pho, njengoba lalabo bantu bona ababafunayo kabafunakali. Kufunakala labo abalethwayo besiza lapha ngezinqola zomlilo. Intuthuko njengoba nanjilwa phezulu, intuthuko abantu beMandebeleni bathwele nzima. Abantu beMandebeleni abalamsebenzi, abantu beMandebeleni kabala lutho la kumankampanizi kabaqhatshwa. Lokho kuyabanengisa kakhulu inhliziyo, njalo kuyabanyanyisa. Osokusenza ukuthi bathi ayi, yekelani ke thina sizihlalele, abavotayo bavote bona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi uZulu wezigaba zemandebeleni laye abhalisele ngokuvota
ama political parties lawo akhona kumele ukuthi alethe intuthuko ebantwini kumele ukuthi khona abuye ebantwini kungene abantu abafunwa ngabantu lokho kuzabenza ukuthi abantu bemathebeleni babe lomdlalo ukuthi yebo umuntu akithi nami yana ukhona onguyena thina esimfuna kuzabanika umdladla ukuthi bahambe bayivote lanxa sekuvotiwe ama political parties la kafunde ukuthi khona avikele abantu bemathebeleni angabavikela ngokuletha intuthu angabavikela ngokuthi alethe imisebenzi bangavi belokhe bechiwa eceleni abantu bemandebele ama political parties that is silezano PF izano PF ikhuluma ngegwayishangani dem kumele lokhu kwenzakala nxa kungenzakala lokho kusho ukuthi khona ngokhetho luzayo abantu bazaregister ngobuningi babo besazi ukuthi khona hayi into zakithi sizisebenza manje kodwa ngaphandle kwalokho kuba nzima sibili ukuthi abantu bakithi kathi bathi babe bevotelani ngoba akubancedi lutho kodwa kunceda labo abantu abavotelwe ngoba bona bazahamba bayethola ukudla kanti ke abantu abaningi bengatholi lutho ama political parties kazame ukuthi lokho akuthembisa abantu akwenze lokho kuzanika umdladla ebantwini abavotayo njalo ama political parties kayekele ukuthi wona abe yiwa abakhulu babantu kodwa abantu babe yiba abakhulu wenze ukuthi abantu bangaboni ukuthi khona kawusebenzi kuhle balalo yini ilungelo lokuthi akubiza back esingayithi record kathesi ufanda ukuthi abantu bakithi kabalalo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Spanda ocubungula ezombusazwe lokhu sikudabalwe ezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo lisungule umkhankaso wokuthaya imbiza ngephehlo ukukhuthazwa abantu ukuthi bengavoteli icele elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kunye lebandla lezanu PF Ngoqale sikhulumele sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu
ngomgqibelo umkhokheli webandla leMDCT uDokotela Thokozani Khuphe usungule umkhankaso weBeat the Pot Stop Discriminating Against Women Stop Victimization of Women Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU PF lo umkhankaso wokuthi omama bazabethaya izimbiza ngempini yabo befuna inguquko lapha elizweni omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende weZANU PF isebenza lo Monzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abakuleadership uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma lo Monzora kungxabano yebandla leMDCT uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba lo Monzora kungxatshano yeMDCT lakunjalo amajudges akhetha ukuma lo Monzora kungxabano yeMDCT okuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU PF isebenza lo Monzora bayancindezela omama bayancindezela abesifazana okwesibili umkhankaso solo ngokuthaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende weZANU PF omama bathwele iqatha abalanto zokuphika emagumeni abo ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kosebezithaya ngempini omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo abasemadorobheni amanzi ayahamba abasemakhaya izibholane zikhatshana omama uyathola ukuthi bathole nzima ngokuya emakliniki akula mithi ezibhedlela akula mithi yamababy clinic omama bathole nzima ngendaba zokuhambisa lezi kumabhasi kazokhoba ama bathwele nzima ngoba bafake emabhasini babe yi-standing bahlukunyezwe ngobaba mama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo zivulwa kathesi ngakho-ke omama bazabe bethaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections kamhla ka-26 March besithi khona uMonzora leZANU PF akumelanga bathole amavoti abo
manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu njani bavotele bani
njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla leMDCT likhokhelwa ngodokotela Thokozani Khuphe kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngombimbitho sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota kodwa bangabona lapho lebandla leli elikaMonzora iMDC Alliance leZANU PF bangawavoteli ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe so ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele kodwa la amabili athi ndali noma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiwo
ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress
umongameli uDokotela Thokozani Khuphe njengoba ePaule emhlanganweni abelawo labono zindaba eHarare kuzike pheleleyo ukuthi sizabalayo iCongress ngomnyaka lo ka2022 kodwa ke iCongress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma branches wonke eZimbabwe ngu9970 soke osokusele manje ukuthi iNational Council yebandla ihlale phansi iadopte iroadmap ezaproposwa iNational Executive yebandla sikhangela ukuthi iCongress sibe layo umnyaka lo kusiye phela osokuvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla lezano PF ebenza lo Monzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu yikho ke le campaign itargeta amabandla lawo omabili ukuthi omama kabathaye imbiza zenguquko bangabaniki amavoti abo bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma ballot papers mhla ka 26 March so kangisingeke sibe kwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusebegcekeni njengebandla lika Monzora lezano PF
umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele le MDCT
asambeni madoda siyovota
asambeni
madoda siyovota
asambeni
madoda siyovota
ilizwe libikwa liphakathi kodubo lokungahambi kuhle kwezomnotho ngenxa yokungethembeki lenkohlakalo lanxa sokuke kwabotshwa enye inkokheli kahulumende akula oseke wagwetshwa ngoba bonke ababotshwayo bekhululwa kungela cala abaletheswayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
i-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu i-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela enza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapolice emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo awuthengi lutho yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni yikho kuba ngcono ke ukuthi ariske umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama RTGS kanti emgwaqweni bathola i-hard currency so indaba lezi ke ze-corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngomunye ikhonomo yelizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo kayithengi lutho umuntu angasebenza ahole sekumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali imali eyethengayo ke dola lemelika kumbe amarandi yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption ziyehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi umunye ikhonomi yomele ulunge abantu benelisa ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le corruption leli selibona seliqanise kakhulu
yena uhulumende uyabonakala na njengomuntu ofuna ukuthi aqede inkohlakalo na
uhulumende wenza njengomuntu lwana olamasimu akhe athe lamasimu akhe abe sesenza odoli labani zigodwa gqokisa amalembu ungani ngumuntu esethusa indwangu esethusa inkawu kumbe zama ukwethusa lenyoni zonke inyamazana eziyibudli ukuthi zingangena emasimini kuyananzeleleka ke ukuthi ke esikhathini esiningi bonabo ababenza i-corruption abakuhulumende ke babanjwa babotshwe baphinde bakhululwe asikaboni ke izakhi isenza i-successful prosecution ukuthi umuntu uyagwetshwa sibili ahambe ayebhika kodwa sibona bebanjwa bebotshwa bahambe emakhoti baphume bengela macala kumbe baphume ngebheli icala langkhona life linjalo nje lilodile asibone umzamo kahulumende uzama ukuthi uyehlise ke izinga ke le-corruption elizweni sibona ingazathi nje kuyafanana ebesethusela uhulumende abantu kodwa abantu ababotshwa ngoba corruption enkulu eningi phezulu khona ngale kungatsha zakhe na uhulumende hathi ebantwini kazana
umnumzana Edwin Ndlovu ucubungula ezombusazwe
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
ubamanje
esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usekhuthaze ababalisi ukuthi baye ezikolo ezivulwa namuhla ngoba udaba lweholo labo luzahlaziywa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abaphathi bezikolo oheadmaster labo sebazise uhulumende ukuthi bazabambisana namatitshala ukukhalala umsebenzi. Amatitshala azise ngeviki edluleyo ukuthi abasoze benelise ukuya emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli ukuthi baye emsebenzini. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, livuka njani basakazi we-Studio 7 labalaleli. Siyabonga kakhulu ngakho konke elisenzela khona la ngehlelo lisipha zona. Mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba kaMzorewa lo osehambe wavuka ethuneni. Lo bamuthi nguMonzora lo. Lo Monzora lo impi aseyiqala manje le akaqaleli kumbe ama-leadership ye-Citizen for Coalition for Change. Kuphela seyiqala nathi thina uZulu thina abavoti angeke asitshele ukuthi abantu esizobafaka ngabantu bakhe uzoba recall lokho sekungaphela kuchitheke kugayiwe maso kunje engadlala ngemiqondo yethu angeke sizwe ngaye thina umuntu uzenzela silalo ilungelo lokuvotela thina iphathi esifuna sobantu bakhe thina sezavuka kusasa sithi abantu bezimbabwe ngabantu bakhe ngitsho la uMnangagwa angeke azamsize ngitsho na uJacob Mdenda lo ocorrupt lo angeke azamsize izele ezwana uPF yakhe leyadla nayo angeke izimsize otherwise le MP yaseyifuna ukuyiphehla le angeke izimsize uya uzithela ngepetrol ebese yiqumlilo ngoba le nto ayenza le angeke izimsize le uzoba umuntu ozohlala ngumabona bulawe ozohlala egijima lapha athi uyenza khona irally abantu bemgijimise ngele zinto azenzayo ezisetshenziswa ezwana uPF thina angeke sizwe ngaye. Lokho lasekwenza lapho sefike lapho kugcina khona sesifikezele kwanele manje ngalokho konke akwenzile emuva.
Salibonani maZimbabwe amahle lani basakazi hayi siyajabula ukusithulela inhlelo ezinhle kuStudio 7 silalela imibono yabantu ethiyeneyo okuyikokwenzakala eZimbabwe lokunye sicabanga ukuthi kungayenzakala kanti kule ndaba le ukuthi amaphoyisa asegwanda ngale ayekela umuntu efile beloko bemile beswele ukuthi bengayenza njani. Zakhamizi zeGwanda umuntu ongakwanisi ukusebenza xothana umuntu qhathe umuntu oyazi umsebenzi kungene umuntu oyazi umsebenzi endaweni yanamizi ngoba amaphoyisa laba abanye labo sebenza emsebenzini ngokuthi bafuna imali kuphela nokuthi ukuthi bawazi umsebenzi umuntu uyaphongususwa kibo kona le emazwini ngokona ngani uphongususwa kibo kona le majournaland ukuthi ebuye ezisebenza ngapha ebuye ezizihlalela kuphela yena ngoba sefuna ukuhola.
Sanibonani wasaziwa Studio 7 izindawo zonke lelo okhulumayo omoya okuzala indoda izala ulubhani. Mina ngizothanda ukugxila kakhulu kwezombusazwe kulamama kule ndaba kamama ngendaba kabakumbuzo ukuthi ento leyo akusobala sebebonisa ukuthi bona akekho kupolitiki ngokuthi bafuna ukuzomela uZulu ngoba kupolitiki ngoba befuna ukwenza izikhwama zabo zigcwale imali ngoba ungathi athi ukukhangela ingxabano yabo vele imali omunye ufuna imali kwela
ngiyelele mpela konke amalunga e-Studio 7 konke nabasakazi bakhona sibonge umusa wenkosi othe usinika wona bakithi akhonto etheni engizoyiphawula khona lapha kuphela ke nesimanga kakhulu ngale politiki engiyibona isenzakala ezweni eZimbabwe phakathi kwamabandla la akuthiwa ngama-opposition bakithi abanaso isibonelo esitheni abana abanako abakuphetheyo abangakutshela abantu ukuthi bazobenzela khona uma bengabe semandleni okuphatha kuphela babonisa nje ubudlwangudlwangu babo kuyaphithizelwa kuyaphithizela kuyalwiwa kusiwa nemakhoti kwenziwana lokhu nalokhuyana kuyathukwana kahle kahle umlayeza mpela mina engingawutshela abantu ngithi mina laba bantu bathe bona baphethe lokhu ayi awukho ngomakhubhe ngapha ngomonzora ngapha iphansi phezulu totinechiqalanga ipuna ndikubuze baba akule mabalume hayi nje into nje engithi nje mina ngikhumbuze abahlali baseZimbabwe okungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi njengoba kuzoyiwa kuma election nje kulunyaka ozayo bakithi asiqapheleni ukuthi sikhetha obani ukuba basimele kumbe basihole hayi la mandlwana la engiwabonayo lawa nje bakithi nezimali ezokuthiwa bayaziphiwa ukuthi abakhankazele ukukhetha ukudlala ngemali nje ayikho into eyenziwayo lapha ye ngibonge bakithi kona lapho nje bengithi ngiphawule kona lapho kuleso sigaba okhulumayo lishagwana elikhulu esigabeni sabo singokuzalwa ngikhuluma ngise-Johannesburg ngokusebenza khanya nincube ngibonge bakithi amen kuleyo ndawo
liyabona siyabonga abalaleli siyabonga ama-supporters be-studio 7 kakhulu kuyezwakala ngoku uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzele ekusweleni isikolo umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje so hhayi ngitsho nje ningacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo hhayi laye umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo nakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokukibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho mbonga nalaba abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi PPC uthi kuthiwa ngochamisa chethe well hayi kuyiwucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa-ke amboni kusitsho njalo ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli gala budlwangu udlwangu galani nifela kuphekuthi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa-ke kaphithizeli gala budlwangu udlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma siboneni iplani ngaye simyekele singamkhulumeli nje amabala azima hayi yena mbone ngani wakhetha ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula vengamandebele babisela thina vele ngamandebele kusiwa ngilizwe bonke amandebele balwisela thina asikusoli kasikusoli kodwa-ke ufane sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mna ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqinisa ngomonzora labomakhuphe alaba-ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakaliyo ukutshela bexotshana ngapha benzela ukuzulisa abantu kuphela abantu bezwile beyile besweta i-direction iyabonga liyabona siyabonga abalaleli siyabonga ama-supporters be-studio 7 kakhulu kuyezwakala ngokukhulunywayo uyabona omanzora labokhuphe laba ngabantu abavela bazijayeza ukuganga kumbe bakwenzele ekusweleni isikolo umanzora uthi uyangene ufisa ukungena embusweni kambe libone ngani kulo muntu ongavotela umuntu olengqondo ezinje so hhayi ngitsho nje ningacabanga ukho umuntu ongavotela umuntu ongabekezeliyo so kabekezeli uyadelela abantu ubenza kani ngabakho abadalayo hayi laye umakhuphe ngokufana nayo bonke ngabantu sokubuhlungu namhla kibo nakwakusenziwa kwabanye babebona ngani kurayithi namhla sokukibo sokubuhlungu abakufundele kibo kodwa ekukhokheni naye kabakho mbonga nalaba abathi bona kuthiwa ibalaleli elithi PPC uthi kuthiwa ngochamisa chethe well hayi kuyiwucabanga angisoli umbono wakhe muhle sibili umlaleli kodwa-ke amboni kusitsho njalo ake sibone nini bazali uchamisa kaphithizeli gala budlwangu udlwangu galani nifela kuphekuthi usefe ukuthi kuphela lishona kodwa-ke kaphithizeli gala budlwangu udlwangu ake simkhangele nini nje sibone nini kumbe noma siboneni iplani ngaye simyekele singamkhulumeli
nje amabala zima ayiye namboni ngani wakhethe ukuthi ezosikhulula omqondisi wasikhulula vanga mandebele babisela thina vele ngamandebele osibangilizwe bonke amandebele balisela thina asikusoli asikusoli kodwa ke ufanele sikwazi ukuthi la uchamisa futhi ulwisela sonke hayi mina ngingamboni iphutha lakhe shema ngingamboni iphutha lakhe abantu abangalaqinisa ngomonsora lokumakhupha alaba ke abantu abazidlayela umdlalo wabo bodwa ongazwakali ukutshela bexotshana ngapha benzile ukuzulisa abantu kuphela abantu bezulebele bezule direction ngiyabonga
lawo bezingamazwi enulina balaleli bethu angenani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo iqembu leSenegal linqobe ele Egypt nge 4-2 ngemva kwembekwa kumbe ama penalties. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguchiki lobhanga 0-0 kodwa ngesikhathi sembekwa eleSenegal liwathele wonke emambuleni kuthi ele Egypt lona lavinjwa kabili. Kwezemelika umongameli Joe Biden wenze umhlangano lentathelo lezindaba ngomgqibelo ezichaya ihlombe ukuthi wenelise ukusungula imisebenzi eminingi kakhulu ngenyanga edluleyo. UBiden uthi selukhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli usenelise ukusungula imisebenzi eyedlula izigidi eziyisithupha 6 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ele America lingani abantu sebeziselwe emsebenzini wobuningi bawo. Kuyananzelela ukuthi ekungeneni kukaBiden sebecreate imisebenzi eminingi kakhulu edlula ama 15 million. Ikakhulu imisebenzi eyinye yayinyamalela esikhathi se-COVID esikhathi pandemic. Kodwa sibonile ukuthi January ubreak ama-record athize. UJanuary inyanga kaJanuary kuphela banelisile ukuthi lethe imisebenzi efika ku-407,000. So le i-break record akusokulesikhathi kwagcina kuyenzakala lokhu kumbe ngithi azake kwenzakali into enjalo. So ngalokho hhayi kwezemisebenzi ukhanya ngathi abantu sebebuyele emsebenzini, imisebenzi iyavuleka, amathuba atholakala. Uyananzelela ukuthi abantu abaningi ade sebekuniye retirement age kuthe sokuphela i-COVID kumbe ngithi i-COVID ngathi ayisideda mbijala abaningi bahle ba-retire. So abantu abaningi ade bedinga imisebenzi ngesikhathi se-COVID kumbe ade bedinga imisebenzi ngesikhathi eside sebelamathuba okuthi bethole le misebenzi.
Nxa ukhangele imisebenzi eyenziwa nguBiden ungathi ngumongameli olamacebo na?
Ye, ngombono wami mbona uBiden ngupresident osebenzela abantu, ukhanya ngumuntu olenhliziyo yabantu okubangela okutshengisela ukuthi ngumuntu ofuna abantu ukuthi besebenze, njalo ngumuntu onanzelelayo ukuthi i-economy ye-America ukuthi isebenze iye phambili kumele abantu besebenze. Siyazi islogan sakhe asisebenzisayo during ama-election yiso angathiwa was implementa, njalo uyaqhubeka e-advansa ukuthi abantu abadisadvantaged kakhulu abantu abamnyama lenihlobo bethole amathuba emsebenzi. So ngombono wami mbonanga naye ngi-president odingakalayo kwesikhathi lesi, besingadingi u-president onjengo-Donald Trump ongu-businessman ozabe gijimisa ukuthi eme labangane bakhe ama-millionaires ama-billionaires. So kudingakala vele umuntu olenhliziyo yabantu, umuntu ozabona ukuthi ama-minimum wage abantu ayakhwela, umuntu ozabona ukuthi inamba labomama abathola imisebenzi eqakathekileyo liyakhwela. So ngombono wami mbonangani hhayi uBiden nguye upresident ozaqhubeka ekhokhelele Melika usiya emadlulweni aluhlaza.
Umnumzana Busani Ntini ngolandela izombusazwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ese New York. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa acitha ngodlakela umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change edolobheni leGweru izolo. Icele le-MDCT lisungula umkhankaso wokutshaya amabhodo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.